izakhamizi zeforce ziconcerned njengoba lisazukuthi iforce yindawo evakatshelwa ngabantu from all over the world. So labo bayethukile abakwazi ukuthi bethini ngomkhuhlane lo omutsha osuzwela khona le emazweni akhathanga. So wonke umuntu uhlalele valela.
Njengomasipala kuyini likwenzayo?
Njengomasipala i-department yethu ye-health yiyo ekhangelana ngezokulondolonza ukuhlanzeka kwendawo yethu. Njalo bayafundisa ngokuhlala sihlanzekile endaweni zonke nokuthi abantu bengabambi izinyamazana, bengadli ukudla okungekho okungahlolwanga. So kule mthetho ama-policies afakwayo ukuthi kulondoloze ukuhlanzeka lokuthi ukudla kuhlale kuhlanzekile, abantu bebambe ukudla okuhlanzekileyo. Njalo uma bezathi bengakadli kufuze begeze izandla ukwenzela ukuthi i-bacteria leyi kumbe i-virus leyi ingamemetheki. Sikhangelela ukuthi njenge-force umkhuhlane lo ungasifikeli njenge-town yethu leyo. Sonke we are concerned ngendlela okubikwa ngayo umkhuhlane lo emazweni la esazwazi anjengabo-China.
Uhulumende uthi sokulezindlu ezifakwe eceleni khona ngapho eFolosi laseHarare okuthiwa ngama-quarantine centers lama-isolation centers okuzahanjiswa khona abangaba benakanelwa ukuthi balawo lo mkhuhlane. Njengosodolobho usuke wayafika yini kulezi ndawo?
Ngapha eFolosi angiyezwa ngakho. But I will make all the efforts to go and check Labe Housing and Health to see what other measures have they put in place to make sure our town is secured, to make sure ukuthi umkhuhlane lo awumemetheki uze ungene lapha eFolosi. Asikhangelelanga ukuthi sibe nawo lapha eFolosi. So sizalandela konke abe-Ministry of Health labehulumende abadvisa khona ukuthi sibe.
Egcekeni le ndizamtshina khona ngapho eFolosi njalo sike sabona abantu abafikayo bekhangelwa ngokuyimitshina ukuze babonakale ukuthi itemperature imizimba yabo kayikhudumali kakhulu yini. Okungesinye sezibonelo zalo mkhuhlane ungathi uyasuthiseka ngamanyathelo athathwa nguhulumende?
Angisoli lutho ngalokhu uhulumende amanyathelo athetheyo. Okwami ebengikufisa ukuthi sibakhuthaze ukuthi hhayi behlale nje be-vigilant, abe-health be-make sure ukuthi yonke indawo lapho kufika khona abantu bemizimba kube khona okuhlolayo ukuthi umuntu kalawo lo mkhuhlane ukwenzela ukuthi ungathelelwana labantu abavele behlala lapha eFolosi.